ngachuthi ngesonto ngesikhathi zantambama kube lamadoda azama ukuthi athumbe ukansela kaward 24 uArnold Batray Dube egedini endlini yakhe. Usile ngokuhlaba umkhosi kwayophuma omakhelwane unkosikazi wakhe labantwana bakhe labo abantu basebebaleka. Ngathi ukuthi lokhu into esingayikhangeleliyo ukuthi ingabe isenzakala elizweni elizibiza ukuthi likhululekile.
Wona amalunga ebandla athini ngodaba lokutshengisela? Babe bezahamba labo yini kumbe njengebandla kukhona elibakhuthaza khona?
Engikwaziyo enjalo angithandabuzi yikuthi ontanga be-MDC ngabantu abangasomagwara nabantu ababengasebenza sibili lenkosi uChaka ngoba abantu abazimiseleyo, amadoda aqinileyo nabomama abaqinileyo. Kodwa into esuke ihluphe yikuthi lokho okusokwenzakale kubatray Dube akusiko kuqala, khanyani sungumkhuba kahulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa.